Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenza lo baba uChabangu ubaba uChabangu asibatsha kulolu party saqala si MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakhamizi mina lo baba uChabangu labanye sisebenza labo sangena ku program yama stages phose wonke okukhetha amakhadideni okuthiwa yibere kamana safila wonke amafomu saqualifya ukuba ngamakhadidenti kodwa ekugcineni sezwa kuthiwa hhayi sokulabanye abakhethiweyo asizange sonke sinike ithuba lokukhumisana umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini labo abanye ukuthi ncade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsurroundileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi kababuye bazochasisela uZulu ukuthi kwahamba njani. Yikho ke sesiya kubhayela eshinto elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma-primary akhona bengangena kulawo asingake sibalele ukuthi ngama-primary ngoba vele hayi seyenziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwezile sesibabeka endaweni zabo.
Manje labo elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasabafuni selifake abanye ukuthi bancintise?
Hayi, sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathwanga kuhle bonke labo bantu. So khona sizangena ngama-province wonke nje sikhulumisana loZulu, sikhulumisana labantu babuyele endaweni yabo, iparty ibuyele lapho abantu ade bekhangele ukuthi iba khona. Siqhubeka kanjalo. Umnumzana uPresident uChamisa, hayi thina kasilahlupho laye, sizimisele ukusebenza laye, sizimisele njalo ukukhuluma laye. Lanxa nje abamhangileyo abafuni laye bamgombolozele, kalalo ithuba lokuthi akhulume lathi, kodwa thina njenge-CC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye, sikhulumisane umlotha, siqhubeke siya phambili.